Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 29 Mabasa 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZiga. Uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe Zimstat lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga. Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abeCable News Network luveza ukuba abantu abafika esilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi umongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig, yona ekhangelele ukutholakala emabhanga usukusela kusasa. Utsho lamazwi eHarare namhlanje lapho kungcwatshwa amaqhawe amathathu emathuneni awe-National Heroes Acre. UPrasidis Jeremiah usethulela lolu daba.
Lanxa kulokukholola okukhulu okuvezwa ngabantu phezu kwemali entsha le eyeZig lapho isethulwa nguhulumende uqaliseni kwayona le inyanga, uMnangagwa umangalise abaningi ngokuthi yamukelwe ngenjabulo.
I commend all Zimbabweans for the manner we have adopted and are protecting the use of our own currency, the Zimbabwe Gold Zig. Congratulations, Vakorokoto, Zimbabwe. This is our national currency and a part of the symbols of our national identity and our dignity.
Imali yamaZig ibikwa isiwe emabhanga namhlanje libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lisithi uZulu uzakwandalisa ukuyayithatha kusasa. UMnangagwa uqhubeke ethi njengoba ilizwe lilezitha eziningi, kungalesi sizathu ikhuthaza inzalo yonke yaseZimbabwe ukuthi ibambisane ekuthuthukiseni inotho yelizwe.
As we strive to achieve our national economic development goals, we are bound to encounter challenges. Let us pull in one direction as a united and peace-loving people. The burden to develop our own country falls squarely on us.
Kodwa omela inhlanganiso yezakabizi e-Residents Association Coalition of Electoral Reforms, uMnumzana Mavilas Khumalo uthi aludingi ukutshayelwa amathambo udaba lokungemukelwa kwemali yamaZig.
Njengezakhamizi siyathaba kakhulu ukuthi ilizwe leli libe le mali yalo, litshengise njalo ukuthi liyakwanisa ukuziyenzela izinto zalo lodwa. Kodwa ukubuya kwemali entsha akufuni ipropaganda kumbe omunye umuntu ukuze afune ekukhuluma ukuthi izinto zihamba kahle, noma thina siyakwazi njengezakhamizi inkinga esihlangana lazo. Nxa sigada imithova siyabona ukuthi kathesi intsinti kakula, so sesibona thina ukuthi uhulumende wayesithi yena i-currency leyi iziki iba backed le gold lamanye ama precious minerals, kodwa hayi asikuboni lokhu kusenzeka. Sokusenza azathi backed by the security sector, sibona amapolisa lamasota echaya abantu ama money changer ebaxotha ezindaweni lezo abasebenzela khona.
Wonke waba umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uMnumzana Ostalo Seziba, yena uthi ibandla elibusayo eleZanu PF yilo elivimba intuthuko yenotho yelizwe ngenxa yokuphatheka kwenkohlakalo. kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko ebandleni iLezano PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi amabandla aphikisayo yibo abavimba intuthuko yelizwe ngoba bengafuni ukubona liphumelela phansi kombuso webandla lakhe. Amaqhawe amathathu abekwe namhlanje abalisa umnumzana Nyashanash Zimiri, unkosikazi Grace Tsitsi Jalagu noBrigadier General Shadrack Veja. Abachazwe ngumnangagwa njengabantu ababekhwaphitha ukubona iZimbabwe liphumelela njalo kulelizwe eligeleza uluju lobisi. UBrigadier General Veja ubhubhe emhlaka 16 ngenyanga edluleyo kaMpimpitho, kuthi uZimiri laye wabhubha ngalanga linye ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane oyichukela owe-diabetes. Unkosikazi Janaku yena ubikwa ebhubhe ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane.
Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZimStat lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga sisuka kumachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3%. Kodwa ingcitshi yezenotho eyasemelika umnumzana Steve Hank uthi inani leli selikhwele lafika ku-2486% okulinani eliphezulu kwamanye amazwe wonke omhlaba. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lisanda kwethula imali entsha e-Zimbabwe Gold kumbe ZIG ngenhloso yokumisa ukuphela amandla kwemali yeZimbabwe. Imali yephepha kanye lamakhoyini zikhangelelwe ukuqala ukutholakala emabhanga kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights umnumzana Masimba Kuchera.
Impahla liqhumiso ikhwelile eZimbabwe ngenxa siqhathanisa esasilakho ngenyanga ephelileyo lenyanga le esanda kwedlula kulokukhwela owenzakeleyo. Kodwa bona njengani ama-figures aweZimstat angaba aphansi kakhulu, ababa uhanki angaba aphezulu kakhulu. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi kwaba lokukhwela kwentengo.
Nxa sikhangela imbiko le, kulomahluko omkhulu kakhulu phakathi kwe 57.5 ekhutshwe iZimstat kanye le 2486% ekhutshwe ngumnumzana Hanke. Kutshoni ke lokhu, kungani kulomahluko omkhulu kangaka?
Siyakubona ukuthi kwenzakala sibili nxa ama-economists bekhona bezama ukuthi baqhathanise ama-numbers behlanganise lokhu lalokhuya ukuze babuye le-format yabo kumbe lendlela yabo eku-calculator intengo leyo. So uzabona ukuthi abanye bazangenzela izinto ezingaba ngama-basics calculation yabo, abanye bazakhipha okunye abangacabanga ukuthi ngama-basics. So khonokho ukwenza ukuthi i-results esingayithola after ama-calculations lawa isetshiyane kakhulu.
Sibona kusasa kuyikho lapho okuzaqala ukutholakala khona imali yephepha kanye lama-coin elizweni ezigi le. Libona sengathi ukutholakala kwemali le kuzaphathisa na kunotho yelizwe leZimbabwe?
Angibone uphathisa umnotho weZimbabwe masinya. Esikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi into ezincane ezinjengokuthenga amatamatisi emsiyeni kumbe ugadi public transport bezithathwa amadola ngoba bekungela mali encane okwedlula idola ikhesh. So zabona ukuthi abantu bazaba yini le relief ngokubuya kwama-notes lama-coins lawa. Kodwa uthi ungaba lo mehluko masinya, angibona ukuthi uzaba lo mehluko masinya.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights ubexoxa le-Studio 7 esebhilitane. Kweziphathelane leMelika, Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abe Cable News Network luveza ukuba abantu abafika isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi uMongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Abafika phose isilinganiso esifanayo bathi balakho ukuvotela wayengumongameli uMnumzana Donald Trump hathi uBiden. Kodwa ezinye ingcwethi zithi akukacaci kahle ukuba abantu bazavota njani ngolwezi lonyaka kukhetho lukamongameli okuncikilana ababili laba. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Dan Moyo odabuke eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Kuyinto ekhathazayo kakhulu uma kuyukuthi atshengisa ukubana uTrump uyakhokhela umongameli Biden. Kodwa mina ngokwazi kwami ama-polls esikhathini esiningi awekho accurate ngoba it's a guesswork. I-sample yabantu abubabhekile obasemplay kuyadepend ukuthi usemplay abantu kuphi. That's why sinokubona ama-polls ehlukana between different pollsters. Omunye ukubuya esithi yena ama-polls akhe athi, omunye athi ama-polls akhe athi ukuthize. Kodwa yes, kuyinto ekhathazayo kuma-Democrats ma kuyukuthi uTrump ulokhu ebonakala engumuntu okuthiwa uyakhokhela. Kodwa ma siya kumkhonomi ngaseqinisweni, umkhonomi wamanje e-America ungcono kakhulu by far udlula umkhonomi lapho uTrump ayebusa khona. Sitsho ma sikhangela imisebenzi, i-unemployment rate iku-lowest that is ever been. Iyakwazi ukuthi uTrump echiye umbuso i-unemployment rate yayisikubuma 10%, khona manje ikubuma 3.7%. So yes, abantu bangakhomplaina ngokukhuphuka kwentengo yezinto, kodwa imisebenzi lamanye ama-indicator omkhonomi akhombisa umkhonomi oqinileyo. Le dollar ma sikhuluma ngalo khona manje likhuphukile futhi again i-strength yalo ukudlula amanye ama-currencies.
Ye, ma sokunje-ke ama-democrats kumele yenzeni njengoba usithi usithi abanye sebengazani babona ngani awuhambi kahle?
Okokuqala, I think ama-democrats awenzi umsebenzi omuhle ekukhulumeni ngokuphumelela okumkhonomi okwenziwa yuhulumende kaBiden. Esikhathini esiningi bavumela ama-Republicans ekutsheleni abantu ukuthi liyahlupheka and lihlupheka ngoba ngama-Democrats ayenza lihlupheke ngoba yiwabusayo. Eqinisweni okuningi abakukhulumayo ngamanga, but abantu ngoba abakhangelisisi izinto zonke kahle kahle bagcina bekholelwa lokhu abakuzwayo esingathi yi-propaganda. So ama-Democrats kumele ukuthi basebenze kakhulu ekuthini labo eyabo imessage izwakale emphakathini.
UMnumzana Dan Moyo ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Kusenjalo kusetshenziswa imibala etshiyeneyo kumabonakude kwezokhetho eMelika, kutshoni ke lokhu.
In U.S. politics, it's commonplace to hear about red states and blue states. In red states, the majority votes for Republican Party candidates. In blue states, most vote for Democrats.
Kwezombusazwe kwele Melika kulezigaba ezisekela ibandla lama-Republicans okubizwa ngokuthi ngama-red states, kube lezinye ezisekela ibandla lama-Democrats ezaziwa ngokuthi ngama-blue states. Ezigabeni zama-red states, abantu abaningi bavotela ibandla lama-Republicans, kuthi njalo kuma-blue states lezi zigaba ezivotela ama-Democrats.
U.S. television networks get credit for the shades of meaning. As color TV gained popularity in the 1960s and 1970s, networks started using color-coded maps to show election night results. At first, there was no consensus on which color would represent which political party.
Imibala esetshenziswayo yasungulwa ngomabonakude ngeminyaka yama-1960s lama-1970s. Waqala ukungela kuvumelana ngokusetshenziswa kwemibala le.
But during coverage of the 2000 presidential election, most networks used blue for Democratic states and red for Republican. People then started using red state and blue state as political figures of speech.
Kodwa ngomnyaka ka-2020, ngesikhathi sokhetho lukamongameli, kwasetshenziswa umbala oluhlaza ohambelana lama-Democrats, kwasetshenziswa njalo umbala obomvu oveza usekelo lwama-Republican. Abantu baqala ukusebenzisa ukusebenzisa imbala le yezombusazwe nsuku zonke.
Purple states, also called swing states, are a blend of red and blue.
Izigaba ezilombala oyiphephulu nezingawela kuma Republicans kumbe kuma Democrats. Izigaba lezi zilakho ukuvusa kumbe ukuwisa ibandla ngesikhathi sokhetho.
They're so evenly divided, they could tip toward either party.
Lokhu ngokunye okwenzakala kwezokhetho kwele Melika. Abenhlanganiso ephathisa emsebenzini wokuhlinza abalesimo sokudabuka kwendebe laphakathi komlomo e-Operation of Hope yakwele Melika bakhangelele ukuqala ukuhlola abalalesi simo andubana babahlinze kusukisela ngomgqibelo esibhedlela seMpilo General Hospital koBulawayo. Abantwana laba bazahlinzwa kungelambadalo, ukubika uAnastasia Ndlovu.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Mora, utshela iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuqala ukuhlinza abantwana abaleminyaka elitshumi kusiya phezulu. Uthi odokotela abazakwenza lomsebenzi kabasoze bahlawulise muntu ngoba beze lemithi yonke edingakalayo kusukela mhla ka-4 ngwenkwezi. Umqondisi wezempilakahle koBulawayo, udokotela Mafio Siyamuchembu, uchasisa isimo sokudabuka komlomo laphakathi kwawo esecleft.
Cleft kutsho ukuthi ukuvuleka ukuba lesikhala. Lip yindebe kujayele ukuthi indebe yomlomo eyangaphezulu engahlangani. Lokho kuthiwa yi-cleft lip. Palate luphahla kumbe ingaphezulu yomlomo nangaphakathi. Uphahla lomlomo ngangaphakathi. So cleft palate lakho bekungahlangani kumbe ukuba lesikhala.
Uqhubekele phambili esithi ukwelatshwa kwesimo lesi yikuhlinza umuntu isikhala sivaleke.
Kushane lo welatshwa kuphela nge-operation surgery. So abantwana abazalwa belomlomo ongahlangananga ephahleni lawo kumbe indebe engaphezulu engahlangananga abale cleft lip and palate welatshwa nge-operation eyenziwa ngo-specialist surgeon ababizwa kuthiwa yi-maxillofacial surgeon kumbe o-plastic and reconstructive surgeon. Asilabo labo wethela koBulawayo bakhathesi. So sibathola bevakatshile bevela ila eHarare kumbe kwamanye amazwe.
Iningi labazali abanabantwana abalesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo abenelisi ukuhlawulela ukuhlinzwa kwabantwa babo. Omunye umzali olomntwana olesimo lesi ngunkosikazi Nompilo Nyathi.
Ngizalele khona phemfilo evele ekliptek. So ngizala bathi bazamu-operate. Baphinda bathi ngincane ngibuyela after 6 months. So after 6 months angizangengithanda ukubuyalayo ngokubani mamami wayintomo. So kathesi sivele lihleli.
Unkosikazi Silobuntu Mpofulayo uthi unomntwana odla nzima ngenxa yesimo lesi.
Lezini uzalelwe esibhedlela sesibhedlela kwesibili. Umntwana lo uzelwe ngolezini uzalelwe esibhedlela seTholuthi. Wayenekhefu lekhaleji wa-operatwa ngo-2013. So lo nyaka ngicela ukubana azovalwa phakathi kwezithi ekhulume esikolo. Amatitshara bathi gabamuzwe amabala awakhulumayo. So nxa engalungiswa and ngingathaba ngibonge inkosi ukubana inkosi ikhona sinile emhlabeni.
Omunye njalo umzali olomntana owazalwa elalesi simo ngunkosikazi Charity Mudimba.
Ngihlala intethasezeni umntana wami andiswa nyoni ngambelethela khonapha empilo ene-cleft palate kodwa hayi usengibasakula kuthiwa lusupha ngawelusupha phela nxa samdlalela ndiwuthaze opera sele 10 months.
Isimo sabantwana abazalwa bedabuke indebe laphakathi komlomo kasivamanga. Odokotela bathi lokhu kudalwa yikungakhuli kahle komntwana esiswini sikanina. Kulungiswa ngokuthunga lapho okudabuke khona. Abezempilakahle bathi bayasilela odokotela eZimbabwe abazi ukulungisa isimo lesi. Kwa lesi sizathu abenhlanganiso le kubiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika $3,000 ukuhlinza lokulungisisa isimo lesi eseCleft lip neCleft palate. Abenhlanganiso Operation of Hope ebunjwa ngodokotela abadabuka emazweni anjengeBrithani, India lamanye ivame ukuba nenhlelo zokwethekelela kweleZimbabwe kanye ngomnyaka kumbe kabili besiyaphathisa abantwana labadala abazalwa benesimo lesi. Baqhuba umsebenzi ofanayo kweNazambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikansili yedolobha lakoBulawayo lamuhla ihlangene labosomabhizimusi lapho okucutshungulwe khona uhlelo lokwakhiwa kwedamu elizabizwa ngokuthi yi-glass block kumbe bophoma elikhangelelwe ukuthi lethele leli dolobho amanzi ngesiphangiphangi. Usolodolobho wakoBulawayo uCouncillor David Coulthard uthi uhlelo lolu luzasebenza kuze kufike umnyaka ka-2037. Njalo kuyabe sekudingakala ukuthi kube lamanzi avela kugwayi Shangani lezinye inhlelo zokusebenzisa amanzi kanenginengi ngemva kokuwahlanza eze-recycling. Ukuze sizwe okunengi okuhlafune emhlanganweni walamuhla osithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxelo Councillor Khalazani Ndlovu, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansilini yakoBulawayo.
Ingxoxo bezikhona zingaso zaqala, bekuyingxoxo zesibili esikhangelele ukuthi ezanamhla kade sezisezingeni eliphezulu mpela. Sikhangelele ukwakha idamu le-glass block elibizwa ngelinye ibizwa kuthiwa ibhophoma elisematiberian south efilabos. Sikhangelele ukuthi ingxoxo lezi esibe nazo namhlanje sizazifinaliza before end of May. Idamu leli likhangelele ukuthi lizaba lilamanzi amaningi azabuya kuBulawayo nxa lingagejwa. uBulawayo kuzayehlisa izinga lokuswela kwayo amanzi, sabe sisenelisa ukudonsa amanzi amaningi kulelo damu.
Siyeza njalo ukuthi lolu luhlelo olungaphangisa kulalo luyano olunye olukhangelelweyo lwemathebeleleni Zambezi Water Project, singabona liphela nini leli damu?
I-time frame ayikabi khona on paper yet, kodwa ke thina ingxoxo zethu ikhansili lalabo abafisa ukusigebhela idamu sileqinisa ukuthi by end of May sizoba sesiziqedile. Then njengoba likwazi thina siyi-local authority, siyathatha ke esikudiscussileyo sikuhambise phezulu ukuthi kuye-approvewa kuhulumende. Singaqeda ngo-May sesihambisa kuhulumende, nguye ozabe ezasidetekthela ipesi yokuthi siyaqalisa nini siyeqeda nini, kusiya ngokuthi yena uyasiphendula nini. Ngoba ngingathi sikhangele ukuthi liyasinika ama singaba la amanzi kulelo damu in 18 months, but i-18 months lezo zithatha lapho esiqale khona ukugebha idamu. Asithi thina sikhangele ukuthi sizaphendulwa masinyane nguhulumende mhlawumbe la adonsa izinyanga khonokho kuyayeloke kusifaka umthwalo onzima emahlombe. Kodwa uhulumende indlela esimkhangele ngayo laye ngendlela asizwela ngayo sinethemba ukuthi hayi lezi ngxoxo uzaziphutshisa masinyane la efake isidinga.
Kodwa likhangele ukuhambisa nini kuhulumende lolu daba?
Daba sikhangelele ukuthi luhambe kuhulumende inyanga kaMeyi ingakapheli, inyanga kaMeyi ingakapheli, ngoba i-council sizathi phinda sihlale enye ingxoxo mhlawumbe sibe ne-resolution ku-full council. From there sesihlanganisa amaphepha athile ukuthi ayenelise ukuthi ayefika kuhulumende. End of May thina kobulawa sesesicekile.
Kodwa lona uhlupho lwamanzi lunjani sikhuluma kanje?
Uhlupho lwamanzi kobulawayo kalukayehli, luqhubeka lusanda njengoba sisazi isomiso. Silokho sihamba ngama 120 hour shedding, okuthi sometimes sigcina sisiba lenkinga zokuthi ama-pipes ethu laphana amanye engaphambi kahle. Amanye amalokishi agcine ehamba more than 2 weeks engelamanzi, okuyiluhlupho olukhulu osihlangana lalo zakhamizi azisathokozanga ngalokhu lathi siyakubona ukuba akusekho kahle.
Le madamu akulabo bese.
Emadamu akulabo bese ngoba izulu kalinangaphela. Sikhumbuzane njalo ukuthi catchment area yethu iMatsaudi. iMatsaudi kayilazulu.
Lo ngukhansila Khalazani Ndlovu umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansili yakoBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lenabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Injani kuStudio 7 hayi thathi siyaphila lapho esikhona lapha ngilombono abengifunda ngibone sokuStudio 7 ukuthi hawo siphathi kahle izakhamizi zokoBulawayo bayazithengisela amatamatisi lokhu lalokho abantu ukuthi bezama uncedisa ayimuli zabo ngoba vele kunzima akula kudla eZimbabwe kamendi yadinga ukuthi idingele abantu ukudla kodwa amapholisa omakhokhoba batshona bebathathela izinto into engabukekiyo ngathi kamendi yakwazini bada baphila njani abantu ba-avoida ukusela ukuthi kungabantu bengakhethi ukusela bezidayiseli omunye endithengele ngalakho lami umthenge ngithenge engalakho komunye kodwa batshona bebagijimisa imini yonke sithi into le impi
kanti uThembo Mohata akasengu-vice president kodwa hei kwenzakalayo kubuhlungu ebatwana ikithi besindebeleni kunzima la madoda laka acti njengamadoda mani uThembo Mohata benga-acti njengabafazi ini manje oyakuze uhambe ulandela kuphela njengomuntu odonswayo ongaboniwe uchivayo nguye osengu-vice president uchiwe ngakhe kuse-Iran kodwa uchivayo nguye sesimbona manje all over ngiyosebhizi lomnangagwa duzulo kamnangagwa uphi yena uThembo Mohata.
Studio 7, Studio 7, njani lonke balalela bahle siyaphila mbijana. Yazi nxa nilalela ubaba logulayo lo usele kusuye esibhedlela kuthiwa ngumalaki inkomo lo umuntu ofuna kusuye esibhedlela uyagula lo agula sikusigulela gulela gulela ngokwathi khona ngale kogodlwayo abantu amajiyampondo ukuthi bathatha ngaphi umuntu longaphelelanga lo bezomnika isikhundla kwakhe kwezani lokho kube sihumanela thina. Engaye sapothisani hey thina bezanupf yethina bezanupf uzama ukuthini kade yikho le studio bamxotsha bamxotshe udrayivele ebhamanisa iy'nhlelo zestudio akazizwa into eyikhulumayo akazizwa shema akazizwa shema abanye bakobelief gawole labojoseph chuma bangcono bayawumana kodwa isikhu loku kukamalaki loku
asibakazi nabalaleli bakaradio 7 lesimanga ngabantu bezani laba abakhuluma manje especially lo kuthiwa ngumalucky Nkomo ethi ukuyikhulumela uthi eZimbabwe kurayithi yini erayithi malucky Nkomo eZimbabwe ngoba ngisho zona iziphatha amandla zayo iZANU-PF iy'ngane zabo zifunda phandle kwamazwe akulazikolo yini eZimbabwe bona nxa begulile baphuma phandle kwelizwe akula maklinika yini eZimbabwe yazi yonke nje into elisitshela yona ngamanga lina endaliyenza manje kathesi ungayibheki i-government yakhona izindawo eziningi ifuna kubhadalwe nge-US dollar kodwa ithi abantu abasebenzise khona lokhu okuthiwa kumbe kuthiwa yini khonokho okuvuyileyo khonokho okuyimali abantu abasakufuni ngoba labo abakufuni.
Bingelele enkundleni siyitshona njani kustudio 7 hayi isihluku esenzeka elizweni sakithi ngesikhathi sombhuqazwe ngesikhathi kubhuqwa abantu basemathebhelelendi wakubuhlungu kakhulu isihluku esesilaphana ambona ukuthi kukhona lapho esake sayenzeka khona umhlaba wonke jikelele.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kwemali entsha iZig ephepha leyamatshe ezabe isitholakala emabhanga kusukusela kusasa. Singayihla kuyehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa utshayele ihlombe uZulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihlanu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.